Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 kuMbandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebebulewe ngumkhuhlane wekholera seliqonge lafika kumachumi phose amathathu i 28 osokwenze abenhlanganiso zamagqwetha lwela ilungelo loluntu bathi bazimisele ukumela imuli zabalahlekelwe izihlobo okukhweza uhulumeni emthethwandaba. Ukusungulwa kohlelo lokudinga imali emphakathini olwe-crowdfunding ukuphathisa imizamo yokuvimba ukusabalala kwekholera ngumphathintambo wezemali kudala inkulumo. Elemelika lithi kalisoze lesule izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Lokhu ikwethule izolo kusihlwa edale le-Congress. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo we-Studio 7. Umkhuhlane wekholera ubikwa usufikile edolobheni lakoBulawayo. Kulabantu abathathu asebehlukaniswe lomphakathi kuleli dolobho abacatshangelwa ukuthi balawo. Sikhuluma nje inani lasebebulewe ikholera seliqonge lafika kumachumi phose amathathu i-28 osokubangele ukuthi abomanyana wenhlanganiso zamagqwetha alwele ilungelo loluntu bathi bazimisele ukusiza imuli zabalahlekelwe izihlobo labangane ngenxa yomkhuhlane wesihudo sekholera. Ukukhweza uhulumende emithethandaba isethusa umlando wokubangela umonakalo oselizweni wokuqhamuka kwalomkhuhlane. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphuma emhlanganweni lethathele izindaba owenzelwe emahofisini eZimbabwe Lawyers for Human Rights bemanyene lezinye inhlanganiso ngaphansi komanyano weCivil Society Health Emergency Response Coordinating Committee. Lumanyano ubunjwa zinhlanganiso ezibalisa Citizens Health Watch, Chitungwiza Manyame Rural Residents Association, Community Alliance, Combined Harare Residents Association, Community Working Group on Health, Harare Residents Trust, Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, kanye le Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Umqondisi wezethelechara, Unkosazana Rose Hanzu, uthi balindele uZulu ukuba alethe izikhalazo zakhe ngokwenzakala kudaba lwekholera ukuze bathathele uhulumende amanyathelo ngoba yebeka impilo zabantu engozini engabanakekeli.
The constitution is very clear. It protects certain rights.
Isisekelo sombuso sicacile silondoloza amalungelo oluntu athize. Kulelungelo lokuba umuntu ahlale endaweni ehlanzekileyo, kodwa nxa impompi ezithwala ingcekeza zithe zadubuka kusobala ukuba kawukho endaweni ehlanzekileyo. Nxa ungenelisi ukuthola amanzi ahlanzekileyo, uyenelisa ukusa iziphathamandla zikahulumende emthethwandaba zitsho ukuba kungani kungaleyo ndlela.
Omunye wabaphatheke kwezokukhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, umnumzana Charles Nyoni, uthi uvumelana lokuchiwo yilezi nhlanganiso.
I-government kanye ne-council kumele umsebenzi wayo ngokumake sure ukuthi abantu impilo yabo igcinekile kuleli lizwe lethu laseZimbabwe. So nxa bengasebenzi kahle bonke njalo bedonselana njengoba sibona i-council ikhokhelwa ngelinye ibandla, i-government ikhokhelwa ngelinye ibandla, abantu thina yithu esisafayo ngoba yithu esilezihlobo ezibhubhayo njalo yithu esilayingane ezigulayo. So kuqakathekile sibili ukuthi i-government kanye ne-council babambe lane basebenze baqedele ludaba ngokusheshe.
Umnumzana Nkosikona Dibidi uthi uhulumende nguyo lomlando ukulondoloza izizalwane zakhe, hathi ukuba abelokhe ekhongozela kuZulu munye yena ovele ethwele nzima ngenxa yesimo somnotho.
Iviki kayipheli umunye engaphumanga waya kwelinye ilizwe, So esizibuza khona ukuthi kanti xa abantu bebhizi bebhoda bhoda bethenga lezi moto ezintsha, okuyikho okuqakathekileyo empilweni zabantu kuyini? Abangathi sibili abakukonsida njengokuthi into eqakathekileyo ebantwini kuyini? Nxa into ezinjengabo-cholera sozilonke zisi-affecta njengelizwe, kutsho ukuthi uhulumende wethu akazimiselanga ukubusa abantu, akazimiselanga ukuncedisa abantu, akazimiselanga ukuthi asebenzisane labantu.
Wengeza uDBD ethi kungakho esola inkulumo kamphathi ntambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube osekhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba asize laye ngokuncinyane alakho ukubuthanisa imali yokusebenzisa ukulwisana lomkhuhlane wesihudo sekholera.
Isikhwama nxa singelalutho, mboni ngani uthi uzama ukusitela ukuthi nje isikhwama asilalutho? Nxa isikhwama singelalutho kumele sizame ukudinga, and nxa sidinga at least sesizamile lathi ukuthi sibe sibhadala ama-taxi kuqalisele khona lapho. Abantu sebefile 25 kulusizi kakhulu ngoba ikholera somkhuhlane lwana ongathi usufuna ama-specialist amangalisayo. So asonte engumkhuhlane omangalisa kakhulu, but sitshengisela nje ukuthi uhulumende kakwanisanga ukuyenza abathi infrastructural development endabeni yamanzi le. Asondaba yanamhlanje ye-in ye out sijona sizwa ngecholera, kusuka kudanise kakhulu ukuthi sokumele sicontribute ukuthi sincedise kuleyo cholera abantu besife iminyaka yonke le isikhangele.
Abenhlanganiso lezi bathi bayamkhumbuza uhulumende ukuba kungumsebenzi wakhe ukunakekela impila kahle kaZulu kanye lokubona ukuba uphila impilo engcono. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ukusenjalo, ukusungulwa kohlelo lokudinga imali emphakathini olwe-crowdfunding ukuphathisa imizamo yokuvimba ukusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube sokudala inkulumo. Abanye besithi leli nyathelo liyamulekeka, kodwa abanye besithi uhulumende undebembili ngoba ichaphaza imali ngakwelinye icele abesedinga imali. Kodwa amankampani labanye abangafuni ukuziveza babikwa bephathise isikhwama ngemali eningi. Inkampani yengcingo e-Econet siphathise isikhwama lesi ngamadola ayisigidi ezilitshumi, $10 million. Kuthi ugatsha lukamongameli olwe-presidential office lwaphathisa ngemali engamadola azinkulungwane ezilikhulu, $100,000. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kandi weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Ye, iqiniso uyembona ngathi kuyinto enhle ukuthi sibothe umphathi ntambo usevele seyingena emgwaqweni esebenzelana labanye ukwenzela ukuthi uduvo lomkhuhlane lokukholela lungisiswe. Into enhle ukudinga izindlela ezijeneyo ezokudinga izimali ngoba kulabanye abangaphandle kwelizwe abangafuna ukuncedisa izinhlobo zabo esekulenzi lalapho kulomkhuhlane khona.
Kodwa sibone abantu ebulenjini bokuxhumana lapha bengani bayasola inyathela lelo besithi kathi sesizathiwa sikhiphe imali thina sibona kuthengwa izimuta lokuphathisa unkosikazi Grace Mugabe lokunye kunjalo imali ingahanjiswa ukuthi iphathisa abantu bekholera. Wena ukubona njani khona?
Yikho phela antsho sovele sokwenzakala lapha sesikhangele sikhangela ukuthi izinto ezimbili. Umuntu odinga imali ebulenjini ngumthuli Ncube lowo bhatayamoya. Umuntu owabhilida imali kungakabi le cabinet entsha ngomnangagwa. Ye, kulungile. Indlu yethu iyatsha kule nyoka yendlini laphantsho. Kungaba ngcono ukuthi silungisise udubo lolo olomkhuhlane. Sizakhuluma ngayini ngakho lokho usungesela mkhuhlane. Ye, iqiniso iZANU-PF vele iZANU-PF izimali. Yikho ke kudinga ukuthi kube lo mphathi ndamonye ngomncube okwaziyo ukubamba izimali. So okwakhathesi indlu yethu iyabhebha kakulungisiswa komkhuhlane. Lokho kwe-accountability sizakhalakhala ngakho umkhuhlane sihambile.
Ubona ngani isikhwama lesi sizathola imali eningi yini engavela kuZulu mathupha kungasiwo mankampani?
Amakampani lawo ayatsho giba sazi ukuthi amakampani amaninginingi active bebekhipha izimali, kodwa kulabanye abangafuni ukwazakala ukuthi bakhiphe izimali abazafaka njizi. Angikhole ukuthi nje ingaba yimali eningi kakhulu, kodwa kakube le thuba uZulu weZimbabwe amakhampani labo labantu abangaphandle kwelizwe. Mina ngibona ngathi into enhle loba ungaze ukhutshwe i-$500 iyanceda ngoba iyathenga amanzi, ithenga imithi. Leyo imali abayizuzayo izaziza umsebenzi loba iyilutshwane.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni eseHarare.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngoLwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ubeFacebook ngokukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngokhasi lethu ele-VOA Ndebele.
EleZimbabwe libhekane lokusilela okukhulu kwengqoloyi ngemva kokwehla kwesilinganiso esiseziphaleni ngesikhathi ilizwe libhekane lolunye udubo lokuswela idola leMelika lokuyithenga kwamanye amazwe. Lokhu sokudale ukukhwezwa kwentengo yesinkwa sona esikade silidola elilodwa leMelika. Sona sesilidola lamasenti alitshumi, idola 10. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yabacholayo eGrain Millers Association of Zimbabwe bathi sebecele usizo ebhanga elikhulu lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe lwezigidi ezilitshumi lantathu zamadola ukuze benelise ukuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe. Udubo yikuthi abacholayo babikwa belesikwelede lapho abathenga khona ingqoloyi, irayisi kanye lesawudo sezigidi ezingamatshumi ayisithilagalombili lasikhombisa amadola. Abakulumsebenzi bathi ilizwe lifuna izigidi ezilitshumi lantathu zamadola eMelika ngenyanga ukuze benelise ukuthenga ingqoloyi enela ukuchola ifulawa yesinkwa eyanela ilizwe. Amakhampani achola ingqoloyi ayisikhombisa abikwa esevalile ngenxa yokusilakala kwengqoloyi elizweni. Okutsho ukuba nxa i-RBZ ingenelisanga ukubhatala imali yonke namhlanje, kutsho ukuba amanye amakhampani azaqhubeka evalile ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba intatheli zindaba zifumene incwadi yabe-Grain Millers Association of Zimbabwe abayibhale inkampani ethengisa ingqoloyi isithi ilakho ukuthengisela eleMalawi okuseziphaleni zayo nxa ingabhatalanga izikweleti sayo namhlanje. Ekhuluma enhlanganweni lentathela izindaba eHarare namhlanje, umgcinisano weGrain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Tafadzwa Msarira uthi sebethwele nzima emsebenzini wabo ngokusela ingqoloyi ngoba iziphala zikahulumende sezitshaywa ngumoya.
We require $13 million every month for wheat to our country.
Ilizwe lifuna amadola alitshumi lantathu amamiliyoni, 13 miliyoni ngenyanga ukuze lenelise ukuchola ifulawa yesinkwa. Okwakhathesi sokubhadalwe amamiliyoni angamahlanu, njalo kusasa sikhangelele ukuqedisa umbhadalo wamamiliyoni ayisikhombisa amadola aseleyo.
UMsarara uthi inhlanganiso yakhe lokhu ikhulumisana labe-RBZ ukuze kuphunywe lamacebo okubona ukuthi ilizwe alisweli ngqoloyi, kodwa lokhu kulakho ukuthatha isikhathi eside. Kodwa uzulu weZimbabwe ukhathazekile kakhulu ngokuswelakala kokudla lempahla elizweni ngemva kokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho olwedlileyo. Amafutha epetulo asetholakala nzima emagarajini kuthi ezibhedlela imithi kayitholakali, ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera. Ababona ngezomnotho welizwe bathi lokhu kuzabangela ukukhwezwa kwentengo yempahla lokudla elizweni. USimbarashe Maringosi osakhulayo eHarare uthi indubo zonke lezi zingabe zibangelwa ngokwenzakala kwezombusazwe.
Mina mbona ngani kukhona okwenzakalayo ngezombangazwe lesi, ngoba ever since uMnangagwa wangena esikhundleni sabona izinto zonke zabe zikhwela, zabe zilokhu zikhwela, ama-prices zabe lokhu etshintsha, asikwazi ukuthi uhamba njani, kukhona sibili okwenzakalayo.
Uhulumende wanquma evimba amakampani elizweni ukuthi engathengi ukudla okufana le flour, rayisi, chukela lokunye kwamanye amazwe ngoba ifuna ukuthuthukisa amafelitali akuleli alungisa lokhu kudla. Kodwa ngokuselakala kwengqoloyi osokubangele lawo makampani avale sokuzaletha udubo lokuselakala kwalokho kudla. Uhlelo lukahulumende weZimbabwe olo-Command Agriculture lubukase luthuthukise umsebenzi wokulima elizweni, ikakhulu umumbu nengqoloyi, kodwa ingcwethi zokulima zithi usamele kusetshenzwe gadala ukuze ilizwe lenelise ukulima ingqoloyi enela ilizwe lonke ngomnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukusabalala kodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesifudo esekholera osokubulele abantu abedlula amachumi amabili eHarare. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Elemelika lithi kalisoze lesule izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Lokhu kwethulwe izolo kusihlwa edalele Congress ngumnumzana Manisha Singh, umsekeli ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezenotho lamabhizimusi. Uthi uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa akatshengisi ukuthi uselethele uZulu inguquko efiswa lilizwe leMelika, lamanye afakela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe labanye bakhe izijeziso zenotho. Uthi bazaqhubekela phambili bezama ukuthi kube lenguquko kweleZimbabwe lapho uMgabe, uMnangagwa labanye babo okuthiwa bephula ilungelo loluntu njalo behluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo kusukela ngomnyaka ka-2000 kusiya kumnyaka ka-2008. Wengeze wathi ilizwe leMelika okwamanje lizabe lihlolisisa okwenzakala kweleZimbabwe. Ukuhlaziya udaba lolu, uGibbs Dube oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Vukani Moyo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Bakhuluma ngabakubonayo bona, okufunekayo lapha ngokubona kwami kuyabe sokufuna ukuthi yona i-government yeZimbabwe nxa befuna ukutshengisa lokho okuzakusuthisa laba abangapha, izawo sokumele ukuthi benze izinto ezizatshengisela khonokho ukuthi sokulokhu kuguquka kuthize. Ngoba ukukhuluma esintwini ukuthi umlomo kawugcwalelwa mfula, so bona bafuna ukubona ukuthi abantu bakwanjani sebebhukuthile basho bangale kwangikhona.
Kodwa-ke okuyikho vele okungenziwa nguhulumende weZimbabwe kuyini ukwenza ukuthi phela atshengisele ilizwe leMelika lamanye amazwe ukuthi uyazama phela? Nakho-ke phela uMnangagwa uthi uyazama kakhulu.
Antsho kufuna ukuthi kubonakale ukuthi kuyini okuzanywayo, kuyini okusebenzayo. Ngoba ukufuna ukwenza into enhle ingakakhanyi ukuthi into yangikhona isiyenziwe, angithi kuyachiyana. Umuntu athi noma mina ngifuna ukwenza, ngifuna ukwakha indlu enhle, wathi nxa ngingakayakhi laba abafuna ukuyibona umsebenzi wakhe bazamelela ukuthi bayibona ukuthi kathi indlu yona yakhiwe inhle yini. Ingqobe ithi kuhulumende weZimbabwe ukuthi yena abone ukuthi kwini okwenzayo ukuthi kulethele ukuguquka okufunekayo. Singakhohlwa futhi ukuthi bona laba abakhulumayo bengapha bale intelligence yabo, so kulezi zinto mhlawumbe abazaziyo ezingekho ebantwini abaningi or ngathi ezingekho kuZulu ukuthi azazi bona abazazi. So kufanele ukuthi uhulumende la uyazazi zona ezi zinto kasi ukuguqula khonapho kumele kuguquke khona kumele ukuthi kuzanje.
Kodwa wena njengengcwedi kwezombusazwe baba Moyo, ubona ngazani kwini osokuguqukile eZimbabwe nxa kukhona nje?
Osokuguqukile kakhulu khathesi yikuthi nje abantu ba ngokubona kwami lokuzwa kwami abantu baya bayanelisa nje ukuthi baxoxe ngobumo wekhaya ezombusazwe zona yikho kakhulu osokuguqukile. Well, okukhona okunye izindlela, kunezinye iy'ndlela imigwaqo itharesi ifakiwe kodwa-ke ithi njalo ifakiwe ayila anto abona lokhu kuthiwa ama-carriage way marking Oh yeah. Umgwaqo umuhle sibili kodwa ola ma carriage way marking lama sign gawakho. So nxa umuntu ufika uwethekela uyisethekela ungalahleka ngoba kula ma markings kuhle emgwaqweni. So iyo nje inguquke ngathi ikhanya khona kodwa ukwenza kwezinto okwenzakala kwezinto yikho lapho kakhulu okufuneka konke ukuguquka.
Boke ubonani kuyathatha isikhathi esinganani ukuze kukhanye sibe lokwenziwa nguhulumende weZimbabwe kwenze ukuthi izinto zenotho lezi zesulu?
Lokho mina ngibona ingani kusezandleni zahulumende weZimbabwe ukuthi uguquka ngoba izinto ziyaziwa ngabona labo kathithi abalapha e-America bakhuluma la beZimbabwe ngezinto abazibona zingahambi kuyo. So kuse ingqobe nje zikweni ihulumende yeZimbabwe ukuthi yona ikuguqule yini khonokho ingakuguqula then kungalungisa izinto. Kuyaqalisa ukutshintsha bakhasela ukuba nesupport.
Lo ngumnumzana Vukani Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isavunguzane esiza lezulu eliningi seHurricane Florence sesifikile esigabeni seNorth Carolina kwelemelika sivelela elwandle olweAtlantic. UHurricane Florence ubikwa eseqalile ukudala umonakalo wokukhukhula impahla ngamanzi lokucitsha amandla kagesi, abanye bexwayisa ukusuka emzini yabo bebalekele lapho okungela ngozi khona. Umongameli Recep Tayyip Erdogan wele Turkey ukhangelelwe ukuhlangana lomunye wakhe wele Russia uPutin ngomvulo ukuze bakhulumisane ngomomo weSyria. Inengi lithi impilo yilokhu isiba lukhuni ngenxa yokuswelakala kwemali kanye lokukhwela kwentengo yempahla, kukanti ezinye zalezi mpahla ziyasilela. Ukuzwa okunenga lolu daba sixoxele umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association kanye lelwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Lokhu yiqiniso yokuthi udaba lwemali njengoba usitsho khathesi vele akukatshengisa ububelo. Imali emabhenki iyahlupha, abantu balayinile, kunzima. I-US dollar velayo awusoze uyithole, nalabo abalayo bona ababathengisa ngapha emgodweni ukuthi ayi-black market. Ikhanya isiqansile, ungananzelela namhla. Ngizwa umuntu esithi uyathi bethengisa ama-170, nxa ule-100, kade befuna ibhondi ye-170 and iqansa nsuku zonke. So eqinisweni elikhona ukuthi uminista omutsha ngibona ungathi i-task yakhe yokuqala ukuthi alungise indaba zezimali lama-banks. Ngoba siyananzela ukuthi as long as siqhuba ngale ndlela siyindawo njalo ama-price aqansile, okwenza ama-price aqansa kuyatshengisa ukuthi imali amabhondethu asephela amandla nxa usuwaqathanisa labo-US. So ngokunjalo uminista abone lo mlando ukuthi inkulumo yakhe leyana esike sezwe kathintwa lapho ikhulunywa ukuthi yena isifiso sakhe ukuthi ahle akhuphe i-bond kusiyaphela umnyaka. Mina ngibona ngathi yimpendulo.
Ye, kodwa labanye lakho bayakusola ukuthi manje kuzasetshenziswani.
Okwenza kathesi uhlupho lube khona ukuthi umuntu ole US dollar kahambe siyayisebenzisa siyayibhinga uyayithatha ayifake emcamelweni. Kodwa ungakhipha le imali eyi-chip leyo leyibhonde eyesikhwazela uhlupho. Abantu bona abagcina i-US dollar lapho ekhona bazayiqhuba bayisebenzise and nxa sebeyisebenzisa bazayibhenga futhi bengayibhenga nakhola imali yani siyaqalisa ukubuya futhi iqalisa ukubhoda ebantwini ingene ku-circulation. Ngoba khathesi uhlube esilalo ukuthi i-US dollar liqinisa ikhona ebantwini ngoba khathesi ungayifuni uhambe kubona abantu abathengise emkotweni abe-black market uyayithola lobo iyimalini uyayithola. So kusegcekeni imali yani khona. So ke asikhubeni le imali esikhozela i-problem okuthiwa yi-bond le sifake imali e-right kube yezidlala ku-market. Ngileshiwa futhi lama-price azozaqansa ngoba khathesi sikhuluma kanje abantu sithwele nzima ukuthi ubhajethi imali yakho ukuthi uyathenga into ngemali nawuwazi ngoba nxa ule bond iba nganeno nxa uswayipa iyabe isiqansile. Nxa ekhona le US dollar nxa abantu bengayisebenzisi i-price iyabe ilo. So asoke sibe le live elirana kanjalo bona abantu imali yabo nxa behola imali elinganayo engakhweliyo ngenyanga abantu abasoke kubaphathe kuhle. Mbona ungathi ilizwe lethu alilungiswa khona pha.
Kodwa ungathi lokho kokuswelakala kwempahla kunganeno yini sokuqathaniswa lokukhwela kwentengo yaso?
Mina nxa sinanzelela sibona ngathi khona okokwenzo zibe ziqansa siyaphezulu. Abantu benza ngabomo, abantu bebhizinesi bayakwazi ukuthi nxa usufuna ukuthi i-commodity uyithengise ngemali ephezulu bale system yoku ukuthi bayayicatshisa bengayicatshisa ngase beyiveza kancane bekutshela hayi lami ngiyithole nzima so sebekhweza iprice so ikwase kuthiwa ukuthi as long as i-monetary policy yethu le esilawo kathesila nathi khansake kule bhondi kulani kulani kuzenza ama-price aqanso okunzima uyakufika amayogarajeyo ngela-fuel of late so ngumbuzo ukuthi kanti indaba ishiyeli ngeke kodwa uhulumende uyasiyetha i-fuel ikhona and khona khona kuyasitshengisa ukuthi lapho esiya khona indlela yakhona yinhle as long singalungisanga indaba le yemali ngiyayibona ukuthi i-inflation isisibulala.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, kanye lelwela amalungelo ezisebenzi ezCTU, sixoxelaye ekobulawayo. Woza Friday namhla, silomculi odumo oyirumba uMagwaba ehamba leqembu lakhe ele The Pioneers bephethe idlalade labo elithi sezimbonga ngobulongwe, kubika uNtungameli Nkomo.
Leli lidlalade likaMagwaba elesibili njalo lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela yona le engomnini sihloko dlalade. Ingubani kahle kahle linsizwa ezibiza ngoMagwaba.
Ngokwegama elipheleleyo nginguChristopher, ngizalwa endaweni yaseTsholotsho kwaMakhaza, isibongo sami ngesakomoyo. Yimi engikhokhela iqembu leMagwaba and the Pioneers. Abalandeli bami bonke abasendaweni ezihlukahlukeneyo, ngidlulisa ukubonga kakhulu bafowethu kulokho elikwenzileyo ngokungisekela lokungisaphotha ekukhipheni kwami isingle track yami ngo-2016 imfika emculweni eyayithi ukubuyisana reconciliation.
Zimbonga ngobulongwe lapha ukhuluma ngani Magwaba?
Esihlokweni sami leso sithi sezimbonga ngobulongwe, ingoma yami ikhungethe inkulumo eqondane ngqola lapho ebantwini abayehlelwe yisehlakalo esokuthola ukuthi usizile umuntu but in return kafisa ukuthi abonge ngesibongo sakhe, ufuna ukubonga ngobulongwe njengokwenza kwembuzi mayingena esibayeni lapho elala khona kuyindlu yayo.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le ethi Impethu.
Uzwana kanjani kanti nomuntu owacithumuza umdakayise? Uphila kanjani yena nabantu abahlukumeza umdakayise?
Abalandeli ubachiyela wapi amazwi?
Abalandeli mbathanda kakhulu, kuso ngiyacelisa nabo ukuthi bebekwazi ukuthi bane space esikhulu kakhulu enhlizweni yami, bayinto yonke kimi. Ngiyafisa ukuzibona lami kusasa ngikwelinye izimo.
Siyabonga lapha umculo wedumo weRumba uMagwaba ihamba leqembu lakhe ele The Pioneers ledlalade labo elithi sizambonga ngobunlongwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.